Amazwe amaningi aselimazwe kakhulu yikorona, bakhala ngokuthi baphuza ukuyikhangela indaba yakhona, barelaxa kakhulu. Ngakhali i-Italy yakhala ukuthi kulento eziningi uma ethi ngasaziyenza but sazi-ignore. Khathesi sokunzima sengikhona bezama ukuvala lapha, bevala lapha, akusavumi. Sokusifa abantu abaningi kakhulu ngelanga. So lathi I think kule sidingo sibile siqeka esikhulu kakhulu ukuthi into le sesiyinqabele kusesemasini. Nxa kuyukuthi this is the only way out enganceda ngayo abantu, asiyilandeleni, siyibekezelele sibili, kodwa kuzaba nzima kuwo wonke umuntu. Kungcono ukuthi abantu kube nzimanyana okwakhathesi, kodwa izinto zilunge. Ngoba mbonani isifo lesi, hhayi noko asibuyi kuhle sibili, sibuya kasi silobunzima obukhulu kakhulu. Ngakhayele South Africa izwe elikhulu kangakana selivumile ukuthi ngcono lalo livale. Amazwe amakhulu kakhulu kulathi nxa evala lathi ukuthi sisizakale, mbonani kungangcono ukuthi siyehlise kakhulu 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 inamba yabantu abatholakala edorobheni, nabantu abatholakala behamba-hamba phandle, kwenze ukuthi isifo lesi singamemetheki.
Ubona ingani ukutshona kukamnumzana Makamba kungabe kusitsho ukuthi abantu bazabona ukuthi ngempela igcikwane leli likhona na, alikhethi mhlobo?
Yeah, I think sisibili namhlanje kukhanya kulomehluko kakhulu. Ukudlula emhlabeni kwalubhuti kuthiye abantu abaningi bethukile. Ngikhona kusithi idlwe emehlweni abantu ukuthi into le ikhona, sibili kwamaqini and akusinto yokudlala ngayo. Ngakhala ku-social media, hayi sebevumile abantu kuyonke i-perception lani ukuthi hayi abantu abamnyama kakuba-affect, sebeyibone egcekeni ukuthi hayi lo mkhuhlane kawukhethi. Ungakhayela even namhlanje uma uhamba nje edorobheni sebembalwa, sebekhanya befaka amamaski abaziseparate ebantwini, ukuthi ngikhona abantu beqasa ukulalela wonke ama-precautions akade kukhulunywa ukuthi kumele abantu bebalandele. So I think sokuvula abantu amehlo and le government la siyabona ukhathesi upresident uqeda uku-address ilizwe sengezezile amanye ama-measures lawa afisa ukuthi, but into ade kumele ngazayenziwa kudala zonke zana lezi. Ngayinto esazenza 2-3 weeks ago ingxenye ngakungconywana mbijana.
Kuyikuthi lingahlasela umuntu nje Makhaza ongalakho okunye lapha angaya khona esiya ezibhedlela zenezi uhulumende athe abahlaselwa yileli gcikwane baye kuzo.
Ekuzimiseleni kwelizwe sibili sesikulobo nzima, sifuna iqiniso njengoba linjalo, iZimbabwe ayikho ready for umkhuhlane lo. Yikho nje libona sithola abantu ababili bokuqala ukuthi bethole umkhuhlane, omunye wahle wadlula masinyi. Lo survivor nxa indaba zisitsho ulama-private doctor amkhangelela endlini yakhe, so uthola i-attention yakhe yedwa esendlini ngokuthi ule mali yakhe uyenelisa ukukwenza. La enalo odlulileyo sizwa uthi ube sephumile esibhedlela senise sikahulumende, wayazama ukudinga ukwelatshwa ku-private hospital but kufike kwaba late. Okungangokuthi uthi-ke thina esingelalutho okuzasibamba siye ezibhedlela zikahulumende, abantu bazaphela, bazathintitheka sibili. Nge-weekend ngiyafika koBulawayo, i-Thorn Groove iyakhala, akulala uthole khona bala, ngitsho likhona kodwa kuphongthwa ngindawo lapha bazakhangelwa khona. Thina khona lapha eGwanda lapha engikhona akulalutho. Nangu le South Africa sivala ibhoda, sasithi abantu bazagijinyiselwa nga.